Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 5 Mpandula 2022 ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Ayisikufisi sikhweli lokunye okungenziyo, akunzima, vela sikwazi lokuthi siyenzeni. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethwele amaphepha ukuthi ayifisi sifika khona kuko 600 700 singatshelwanga.
Lamhla lusuku lokuvulwa kwezikolo osoluthiye abazali belo ukukhathazeka ngendleko zesikolo esezihlawulwa ngedola lemelika.
Kodwa akuchithi ayikuthi bazahlabeli ndi. Ngoba kasibuyele emuva. Sasa siyavukela khona. Bathi kuhlehla kwenqama isikuba lekuyabi siyakhokha. Kutshenza ukuthi hayi kwanamuhla labo babesithi batshayile one note. Kodwa hayi lathi kusasa siyahlupha.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police lamhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethandaba oweHigh Court kobulawayo. Ummeli wezengeza weStedale lePhalamende ongowebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change, uMnumzana Job Skhala, ubikwa esesizwa ngcono lamhla. Zonke lezi ndaba lizazizwa lezinye kulumsakazi. Namhla lusuku lokuvulwa kwezikolo osoluthiya abazali belo ukukhathazeka ngendleko zesikolo ezihlawulwa ngedola lemelika kuthi einye ingxenye ibhadalwe ngesilinganiso sedola esemkambo omnyama. Ngasikhathi sinye abazali baveze ukujabula ngokuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi kanye lokuthi imhloliso izabhalwa yonke iphele lonyaka kungadluliselwanga kumnyaka ozayo njengeminyaka edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo ithemu lokugcina elokuphutshisa umnyaka kuthiye abazali belemizwa echiyeneyo ngezifundo zabantwababo bethi kuyadingeka ukuthi babe khona nxa kusiba lenguquko ezikolo. UMnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi imihloliso yonke iyabhalwa lonyaka akula ezadluliselwa kumnyaka ozayo.
There'll be no spillover of examinations there this year. All examinations will be written this side of the year.
Akusoke kube lokudluliselwa phambili kwemihloliso iye eminyakeni ozayo. Asikhangelanga okwenzakala eminyakeni edluleyo. Imihloliso izalotshwa ngumpandula umfumfu lolwezi. Njalo izikolo ebezibeke imbadalo ngemali yeMelika, abazali bayanelisa ukubhadala ngesisindo semali yakuleli e-US emthethweni. Izikolo azivunyelwa ukubamba abazali ngamandla ukuba bebhadale ngemali yeMelika.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olabantwana abafunda behlala esikolo, uthi abazange bavumelane lesikolo ngokukhuphulwa kwentengo zesikolo okumele bazibhadale behlanganisa idola leMelika leZimbabwe.
Ayisikufisi sikhweli lokunye okungenziyo, akunzima, vela sikwazi lokuthi siyenzeni. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethwele amaphepha ukuthi ayifisi sifika khona kuko 600 700 singatshelwanga. Thina into esiyenzeka ukuthi abazali kumele sifizwe emhlanganweni siyovumelana lesikolo ukuthi sikwanise ukubhadala imali engaka. Manje kwakhale sebasijumile njalo bade besitshela ukuthi khona nxa sibhadala sibhadale imali yangkhona yeschool fees yonke nemali yamabhasi konke ukuthi umntwana ayahambe esikolo. So kwakhale sina siphomba ukubhadala sikwanisa zathi abantwana hambani nesikolo.
Unkosikazi Thobekile Ntuli ongumzali uthi uhulumende kumele aholise ababalisi kuhle ukuze bengakhalali umsebenzi.
Siyananzelela njengabazali ukuthi kulomehluko khathesi ukuvulwa kwezikolo ababalisi bakhona. Esesikucela ukuthi uhulumende aholise kuhle ababalisi ukwenzela ukuthi bengabi bekhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuyabisela abantwana emuva ikakhulu emfundweni zabo.
Unkosikazi Thembekile Ncube umgcini sihlalo wesigaba seLupane kunhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi bakhangelela ukuthi ithemu leli liqhutshwe kuhle.
Izikolo zivuliwe kodwa okusezikolo kuyadanisa. Ababalisi abanelanga ukufinyelela ezikolo ngenxa yokuswela imali zokugada amabhasi nemali zokuthenga ukudla. Abafundi labo behlulekile ukuya ezikolo ngenxa yokuthi indleko zesikolo sezibhadala ngedola lase-America abazali abangenelise ukulithola. Uhulumende wenze impazamo yokuthi indleko zesikolo zibhadale ngedola lase-America. Yena esazi ukuthi izisebenzi zakhe uzipha idola elingeneliyo ukuthi bathenge ukudla lokuthi bebhadale izinto.
Ithemu leli lokuphutshisa umnyaka limqoka kakhulu ngoba abafundi abagqiba izifundo babhala imihloliso, ngakho abazali bajabulela ukuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi. Isikhulumeli sezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro sigcizelele ukuthi ugatsha lwezemfundo lusalungisisa udaba lokuqhatshwa kwababalisi ukuze kuvalwe izikhexo ezikhona. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police lamhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethwandaba oweHigh Court kobulawayo. Lokhu kwenzakale amapolisa ezama ukuvimba abekade bezophanyeka incwadi yokukhonona ukususwa kwamalunga aweMRP ayisificaminembili ejele eleKame Maximum Prison besiswa eChikurubi Maximum Prison eseHarare, omunye wasiwa eGwanda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amabandla ezombusazwe ikakhulu aphikisayo loZulu waseZimbabwe jikelele bakhala omkhulu umkhosi ngokubotshwa mahlayana kwabantu abaphatheka kwezombusazwe osekusiya kuqansa ezweni ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi isimo sokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo singaqhubeka ngale indlela kuzawonakala.
Ababotshiweyo ngulwazi kanye loSindi Moyo babotshelwe indawo. Into abayibotshelwe ngeyokuthina besifuna ukuyopetishina e-High Court ukutshela ama-responsible authorities wonke ukuthi we are not happy about the transfer of amaqawe ethu abasuswe eKame besiswa eChikurubi. That was our main agenda kade silayo namuhla. But before we petitioned amapolisa, the trigger craze, the trigger happy, ZRP, babopa amalunga wethu awu-2. But thina sithi akumi siyaphambili ngokulwa till we get the justice that we are demanding. Engingathanda ukukhuluma ngokuthi u-Emerson Mnangagwa abekwazi ukuthi angabe lokhu ehlukuluza abantu bemathebelele ndi, it will never end well.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Marshall Sibanda usola ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party.
Babotshele laba babili ubhuti losisi. Hayi, i-government yakhona vele injalo. I-government yayila free and fair entweni zonke. I-government yeZimbabwe ayila ma-rights ila ma-left. So hayi kubotshwa vela kwethusi kodwa hayi kutsho ukuthi hayi kuthi bazahlaba ilindi ngoba kasibuyele emuva saza siyavukela khona bathi kuhlehla kwenqama isikubale kuyabe siyagoga kutshengisa ukuthi hayi kwanamuhla laba babesithi batshayile 1-0 kodwa hayi lathi kusaza siyahlobisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo eMzilikazi unkosazana Nokuthula Masuku uthi kuyadanisa ukubona omama labantwana bebotshelwa ezombusazwe.
Ngokubotshwa kasisi obelela ilungelo labantu bakibo phambi kwe-High Court ebhabhule umntwana ekhala ngabantu bakibo ukuthi bahanjiswe kanjani eChikurubi whilst bengalacala. Omunye waseChikurubi ulala ebotshwe enyaweni lezandleni but akaze abulale muntu, akaze ayenze lutho just ukulwela ilizwe lakiwe. Sibuhlungu ngoncindozelo olwenziwa emathebeleland, sibuhlungu ngoncindozelo legovernment yaseZimbabwe.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Sweven Chirodza uthi ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party yikuphanjaniswa kokusetshenziswa komthetho nguhulumende.
Yikungasetshenzisi kuhle komthetho, ubona ukuthi amapholisa asesetshenziswa kubi nguhulumende ngoba isikhalazo sabafana be-MRP isikhalazo esilesisinto esaziwayo umhlaba wonke njalo ambona ukuthi kusiphatha kuhle njengabantu bakomthwakazi ukuthi nxa abanye bethu bekhala ngokuhlukuluzwa e-ground inketha bechabe ekhona ukuthi kulumhlukulo welizwe asitholi into esimele sizithole kuhulumende. Angikholi ukuthi into ngaletha isijeso lesi sesikhona sisetshenziswa ukuthi sihlukuluze abafana babo-MRP. Ngibona kuyinto embi kakhulu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe namhlanje ngusindiso Moyo lengane yakhe lomgcini sihlalo wemthwakazi Republic Party uLwazi Bengaze Khanye. Lulotshwa lolu daba bebelokhe besezandleni zamapholisa ebulawayo Central Police Station besetheswa icala lokubangela udlakela. Ngeviki edlule ngolwesine ibandla lemthwakazi Republic Party liphe iZimbabwe Prison Services Commission amalanga amane ukuba baphendukise amalunga abo kobulawayo ngoba kungelula ukuba babe besiya bavakatshela ejele. Isikhulumi samapholisa uInspector Paul Nyathi uchaze ukuba ubengakalitholi ehofisini yakhe icala lamalunga awemthwakazi Republic Party. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edalele eParliamente ongwebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Job Skhala ubikwa esesizwa ngcono lamhla. Lokhu kuza ngemva kokuphuma kodaba lokuthi uSkhala umane wagula ngendlela engaqondakaliyo entolongweni yeChikurubi Maximum Prison edolobheni leHarare lapho avalelwe khona. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqitha kaSkhala edabeni lokubotshwa kwakhe, njalo eyisikhulumeli semuli yakoSkhala umnumzana Freddy Masarirevu. UMasarirevu utshelela umsakazi ukuba lanxa elokhe engophathekileyo uSkhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngesonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS.
He informed me that on Saturday, there were some people that came to his cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlala kilo, asazi ukuthi yini ebisenziwa, kodwa yena uthi bekusetshwa kuthi bebeyisifica minwe mbili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini nasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ubekhona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa, uthe wayetshelwe ukuba amele kude, ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
From a distance, so he was not in a position to see what was taking place.
Abe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS, babikwa bachayela ucingo abe muli yakoSkhala bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe itshefu ejele leChikurubi Maximum Prison lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eye Zimbabwe Democracy Institute, ZDI, upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSkhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Skhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayekethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association. Nakora
umhlonishwa bamphethe ngendlela embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangene esitokisini bayefela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi abantu bacabangele ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uchef ukuthi mhlambe afele khona esitokisini kumbe abesesifa nje ephuma. Nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjalo.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi labalondoloza izibotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo eziyithunyelweyo ngesikhathi loludaba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TRCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhlaka 14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyatsime eChitungwiza esililweni sika Mo Blessing Ali omunye owaye ngumsekeli weTRCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU PF umnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ubotshwe ndawonye lomeli weChitungwiza North edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole laye olilunga le-TRCC kanye labanye abalitshumi lantathu okungabasekeli bebandla leli. Imizamo yokuthi atholiswe ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso i-bail lokhe isehlula sekukahlanu ezama ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umthethwandaba weSupreme Court eKenya usunqume ukuthi ngempela umnumzana William Ruto nguye owanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela ukuphikiswa kwempumela yalo ngumnumzana Raila Odinga oyincintisana laye. Umthethwandaba lo uthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngemfanelo njalo kwakungela kuqilibezela. Umnumzana Odinga uthi uza kwemukela isinqumo somthethwandaba lanxa engavumelani laso ngoba uyahlonipha ezomthetho. Uthi bekulobufakazi obuningi obukhomba ukuthi impumela yokhetho ayiqondanga. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane saseZimbabwe esihlala eNairobi, Kenya.
Hayi abantu nje bebelindele ukuthi beze ukuthi induku izawela ngapi njengoba inkantolo enkulu kumbe ikhothe ephezulu isifaka isinqumo sokuthi ukunqoba kuka mnumzana uRuto kuyaqhubekela phambili kusho ukuthi ke abantu abanengi mina sengqoqe laba abantu baseKenya bathi well bona benzwa okwakumele bekwenze njengama citizens bayavota impumela yimpumela so iningi labo kungani baya ku accept ngoba iningi labantu bathi well bona into abahlosane layo kakhulu kathesi ukuthi benakekele izimuli zabo baqhubekise impilo zabo kabafuna ukuthi behlale bedila ngendaba zepolitiki umnyaka wonke. Andikuhle futhi ukuthi umnumzana uOdinga njengo statement uwamkelile ukuthi iSupreme Court isinqumo sayo well si final lanxa engavumelani laso khona ukana kuzasiza ukuthi kungabi lodlakela lodlame elizweni. I think abantu abaningi bathi well i team yona lengenayo kayiphiwe ichance sibone ukuthi iyaphetha ngani. So ngibona ngani wele akasilindeni sibone ukuthi u-5th president weKenya William Samoei Ruto lomfo wabo Rigathi Gachagua ukuthi bazaphatha njani umsebenzi kusiya phambili. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eNairobi eKenya obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bekungabi zwawozwayo ngempela nsonto ngemva kokunqoba kwebandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekhethweni lwama-by-elections kumahoda amabili phakathi kwamathathu akade evotelwa eBulilima. I-Studio 7 ixoxe lo nkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC oveze injabulo enkulu ngokunqoba kwebandla lakhe ebelikhankasela ngaphambilini kokhetho. Kodwa esola ngokuthi ngokwethuselwa abahlangane lakho ngaleso sikhathi athi beluvela kubasekeli bezanu-PF.
Okokuqala, ngithanda ukuthi ngithi mina thina njengebandla ele-CCC ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa singenile ku-Ward 1 eBulilima. Sisiyacela ivoti ebantwini, sakhuluma labantu, sibabuza izikhalazo zabo, besitshela, sibathembisa ukuthi sizazama ukulungisisa izinto zonke abakhuluma ngazo. Sithe silokhu sikhankasa sinjalo, imota ekamunye akade esebenza layo uMrs Maplanga yathathwa ngamapolisa. Isizathu singes ukuthi imota leyi lama number plate e-South Africa kodwa ibithwele ama-members awe-CCC. Ngingazi ukubana kulicala na ukuthi imota elama number plate e-South Africa ayisavunyela na ukuthi ithwale ama-members awe-CCC.
Ibandla le-CCC labika lisithi bekulodlame ngesikhathi sokukhankasa lapha eBulilima lokwethuselwa obekusenziwa ngabantu bebandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yakulandula lokho njalo bathi ibandla labo kalizange lethusele muntu, njalo futhi akulalo labo fakazi bokuthi kwake kwenzakala konke kunokwelikujona. Kuyini okwenzakalayo?
Kansela wethu ubengekho emzini wakhe, wafika abantu, abantwana bambikela ukuthi kufika abantu bayethusele ukuthi ubakwenu kayiyekele lokhu akwenzayo ukuthi amelele i-CCC. Kwaba lomunye umbiko esawutholayo eNyabani, bayethuselwa amanye ama-members e-CCC ukuthi shiyanani le-CCC yenu nalingayekela nizasibonela. Yizo izinto esihlangane lazo zona lezi. Kodwa thina sizingenele kuhle ebantwini, sazikhampenela kuhle, sacela ivoti labantu, sibathembisa abantu ukubana sizazanga ukuthi silungisise izikhalazo zabo. I-ZANU-PF ithembisa abantu ukubana nxa bengavote ngomgqibelo ngomvulo bazanikwa amasako. Kwakuya imota egedini voti yaqalisa ukuhanjiswa lapha lalaphiyana, kwathiwa khona abantu bengavota ngomgqibelo ngomvulo izabe kuzodipha amanzi. Iminyaka engu-42 imigodi ingalethwa, iminyaka engu-42 abantu benganiki ukudla.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ngocingo wobulawayo. Kusenjalo sibuye saxhumana lo mnumzana Mangaliso Ndlovu okhokhela ibandla le-ZANU-PF eMathebeleland South, osipha umbono webandla lakhe mayelana lokhetho lweBulilima.
Ngemva kokhetho esibelalo, thina siyi-ZANU-PF ibandla elibusayo, sibe lokudana kakhulu ukuthi amawadi amabili sasinqobile kiwo ngo-2018 awasiphanga impumela besiyikhangelele. Kodwa kusipha njalo umlando lomfutho ukuthi sibuyele siyokhuluma labantu bakithi. Sivele singabantu abangathandi kuba ngumsindo phandle, sifuna ukuthi sikhulume labantu, sizwisise lapho abadinga ukuthi aluba kuyaqondiswa khona. Angizukuthatha isikhathi ngikhuluma nge-CCC, I think bale mlomo yabo ukuthi bazikhulumele lezifiso zabo. Kodwa engingakuthembisa ukuthi ngemva kokucubungula ukhetho esibelalo, siyabuyela siye ebantwini sethu sifiso ukuthi siphendukise amawazi ethu ekhaya.
Izithembe kangakanani ukuthi iBulilima izabuyela ezandleni ze-ZANU-PF?
Vele iBulilima isiyo esethu sayo, siyayazi ukuthi abantu singakhuluma labo bayasizwisisa. Kule phuthe lenzakeleyo esizalihlalela phansi silicubungule, sibone ukuthi nxa kufika i-8 to 9 months lezi ezizayo sisiye ekhethweni, siwaphendukise ngoba sibona kuyindlela elula yokuthi sithuthukise izigaba zethu zonke. Njengoba usazi ukuthi kumawadzi wongu-22 aseBulilima angu-21 ebekuZANU-PF, so sesilahlekelwe yila amabili esifisa ukuthi waphendukisa.
Kulembiko yodlame olube khona phakathi kwebandla le-CCC lebandla le-ZANU-PF, angazi ukuthi ungathini ngakho ngoba
abe bandla lesisi bathi iZANU PF yiyo ebivele ijotshezela lelo dlame isethusela abantu.
Angikwazi ukuthi lokhu kuvela ngapi. Ngibona ngani sokuqhakathekile ukuthi hayi gathesa abantu ke sikhangelana emehlweni. Akuphathisi ukuthi sicabanga ukuthi sizahambisa ezepolitiki ngamanga. Kunceda abantu khona lokho. Gathesi akula muntu, the majority yabantu in fact. Bala mafoni, baza baya kurekoda ividiyo, i-audio yini usethusela ngubani oke waletha ubufakazi obunjalo. Even ninje ngike ngezwa kuthiwa kuke kwaba lesehlakalo, kodwa kanye okuthiwa uThokozani kuphi bake baya komunye umama esila ephathini besiyamethusela. But sakuthatha njengokuthi hayi ngama-frustrations abo ku-ground. Akusiyo into esingayibangela umsindo. Okudanisayo sibili ukuthi yibo abazahamba phambili bekhuluma izinto ezingekhoyo okwakuqala. Okwesibili bayathanda nje khonoko ukuthi kukhanye kugcona abantu kungela sizathu.
Umnumzana Mangaliso Ndlovu ukhokhela ibandla leZANU PF esigabeni seMathebeleland South obexoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Usuqhitiwe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi owenzelwe eMaryland kusukela ngolwesihlanu. Umnumzana Ronald Lizwe Moyo ngomunye wabahambe emcimbini lo. Utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukukhumbula inkosi uMzilikazi lokuvuselela amasiko.
Ukuza kwethu lapha ikuzokhuthazana, ukuzofundisana, ukukhula ndawonye, ukuthi ubuzwe bethu buvele buyini. Phezu kwakho konke lokho, thina sesibadala sifisa ukuthi abantwana bafunde bazwisise lezi zinto. Yebo bazazikhethela, kodwa ke ayikho akula muntu ophila engaphili ngokosiko lwakhe ngokunguye bakhe, uyakulahlekile. So sifisa ukuthi sikhumbuzane, sikhuthazane, sifundisane ngobuzwe bethu.
Ye, sizokuthokela lawe khonapha kukhona okwethulela uZulu. Kuyini okwethulele abantu khonapha? Ye.
Engikwethulela uZulu kuyikuthi athi isizwe sona sakhiwa ngani kumbe njani. So-ke isizwe njengoba ngitshilo seyene kakhulu esikweni lethu. Kwakukhona inganekwane zazisakha isizwe. Kwakukhona izingoma zazisakha isizwe. Kwakukhona imbongi ezazihaya izinkondlo zazisakha isizwe. Kwakukhona ukulibhana kwakusakha isizwe. Every day sengikhuluma ngesilungu, insuku zonke lapho abantu ade behleli khona bekufana nokuthi abantu basezifundweni. Omama namankazana ma behleli bendawonye begiga, bechola, bepheka, bekufundiswana izinto eziqakathekileyo. Obaba labo namajaha bekufundiswana, kumbe sekweluseni bekwisikhathi sokufunda. So isizwe sethu besibunjwa lulimi losiko lwaso. Lokho kwenziwa ikuphila kwethu konke. So ukubuya lapha fana ukuthi izikhuni ezizohlangana ndawonye zizenze ilangabi elizabilisa imbiza yobuzwe bethu.
Ye, singathi ke abantwana ke kwini elingabafundisa ngakhona ke likwenza khonapha.
Wonke umntwana obuyileyo lapha bazazibuza imbuzo esikufisayo yingwakungwako, ngesilungu esithi curiosity. Sifisa abantwana babe le-curiosity yokuthi athi vele sivela ngaphi, bavela ngaphi bona, ubuyibo bona. Bese bedingisisa ke ngezindlela zabo, kumbe basibuze thina, kumbe bacubungule kuzingwalo esezilotshiwe, kumbe bakhulume labanye abantu. Kodwa ke ngaleyo ndlela, nxa kuvele sokule ngwabungwabo yokufunda, kuba lula ukuthi isizwe sakheke.
Umnumzana Ronald Lizwe Moyo udabuka eZimbabwe ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ese-Upper Marlborough esabelweni seMaryland kwele Melika. Live Talk namhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwamabandla aphikisayo ababotshwa lokuvalelwa ejele mahlayana besalelwa izicelo zokuhlawula isibambiso se-bail. Singakehlukani, siligqiba lapho-ke uhlelo lwethu lanamhlanje. olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisitha sidibane njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.